ama community leaders bonke ufuze balalele kokonoko kuyokukhulunywa yenze into one kade besithela ngakho into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi besithela ama-statistics ukuthengisa ukuthi khona abantu abakafundi ukuthi khona kufuze baprotekthe isikhathi sonke abafuna ukuthi khona bathandane amaziyoni nxa bengena ku-church baya begqoke amagemesi. So labo abantu abesenza lokho kufuze bagqoke amagemesi abo abesenza umdlalo wabo
njengoba letheswe umlando wokuthi lani likhuthaze abantu ukuthi bezivikele kulula yini ukwenze njalo.
Kulula kakhulu ngoba lapho esiyabe siyenza khona imihlangano yethu abantu bo bayabuya lobuningi babo. So siyabe sizama ukuthi khona sibakhuthaze ukuthi khona hayi njengoba sibuthene so kukahle kuyathabisa ukubona sonke siphila sinje. So kufuze ukuthi khona nxa lithandana xa selifuna ukuthi khona lezimuli kungaba ngcono lihambe liyodesta lonke size lezimulini kuhle. So kulula kakhulu ukukhuluma labantu abantu bayasilalela ngoba yithi esiyabe sifake ehofisini ukuthi khona sibayenzele izinto njalo sibatshele into ezisebenzayo. Into eqhakathekileyo kakhulu mina nguthabele kakhulu.
Sizwa lokuthi ebantwini abathetheneyo lokhu kuthelelwana igcikwane labo HIV lingathi linalibona impilo isiguqukile yini ukuthi abantu abasaziphathi kuhle.
Into ekhona ikuthi khona abantu bavela abaziphathanga yilo iqiniso. Uyazi ukuthi ubuyanga ungababuningi elizweni uyayenza ukuthi khona abantu bachabange amachansi kuphela. Ubuyanga obulapha eZimbabwe kuyenza ukuthi khona abantu baye kubona ngathi yikho kodwa abangakwenza abana okunye abangakwenza futhi ngaphandle kokwenza khonokho. So kufuze abantu balibuke khonapho babekwazi ukuthi khona impilo yabo iqakathekile even lalabo abathetheyo kufuze bakwazi ukuthi khona imuli yabo it comes first yinto esiyabe siyifuna yona leyo. So ubuyanga kakhulu nxa kule ndlala nxa kule kuyenzakala ukuthi bona abantu bengacabanga into eziningi baphonge ukucabanga khonokho kwamaqazini. So abantu beZimbabwe ngiyabe ngibachela ukuthi khona hhayi asizibatheni bantu kambili.